Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi muhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo
kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine.
Uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amashumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lo bona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamashumi posi amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamashumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la aza kwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilichumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-herd immunity ngesiNgisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangele ukuthi kungaze kwaba le nkohlakalo kukhwabanisa nxa sokurolla out umuthi lowo nxa sokumele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha laphana bagcine begcine 10 abanye abantu bengatholanga. Kodwa-ke kungasetshenziswa indlela ngendlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuthi uyabumningi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinandelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage kwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo wabanye sicine sebethenga kibo ngemali ephezulu so sikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi ke umuthi lo ufike sinethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyomali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngokuthi ebeka kuhle ekhasini lakhe laphana ukuthi imali enye yakhona yasala kubhajet ka-2020 njalo sikhangele ukuthi-ke ube khuluma iqiniso ngoba kubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika obiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi kwenzeka ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iparlamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangeleyo ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kwesokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasuyongozi abantu baze belethemba laphana kube sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxa bona bengatshabalala masinyane thina siyakhula sisiya ngapha kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela izimbabwe labo bonke abantu nje abaphila ezimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhami ezisemakhaya ezilimayo kalanti kudliwe elizweni yibo phela abaye bethe balima ama-peasant farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa akusoze ukunike inhlupho ezithile ngoba kathesi kule ntandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphume lakuma-radio ukuthi hhayi nampa liyababona siyabahlaba nampa sebephilile sokumele-ke imithi leyo ifinyelele kuwo wonke umuntu umuntu elizwe ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba kengathi ngaphambili i-population yeZimbabwe ikhonapho ke bo-15-16 million so ngasikhuluma nge-10 million imithi sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kusenjalo eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela i-coronavirus amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani ye-AstraZeneca kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe umnumzana Zweli Mkhize wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele-South Africa kazisoze zihlatshwe lijekiseni le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum udokotela Vusumuzi Spanda
empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinolungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19 lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthethweni kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama-work permits kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali kabazona izizalwane zase-South Africa abaphethe lokhu esibiza ngama-permanent residence ngoba bengalalungelo lokuvota kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa akusimangalisi lokho sasejukile nje ekuqaleni ma sasisizwa ukuthi uhulumeni ukuthiwa uhulumeni uchaza ukuthi nabantu abangenamaphepha kumbe abalapha ngokungekho emthethweni bazogonywa ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapha ekhaya usebenza kanjani. Kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini. Lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abangenamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane. Okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bezithole uma bezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha.
Ngamanye amazwi lithi into engela kuhlakanipha phakathi.
Mesishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izibalo zalapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona abashiywe ngaphandle asibona ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi leAfrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane weCovid ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowu esingakwazi ukuthi uchaze ukuthini kahlehle kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya osokusisha ukuthi umkhuhlane uzobulo kusela ukhona kulabo abantu abangagonyiwe njalo kuzokwenza ukuthi kube lokuthelelelwana engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabange lokubegula bephindaphinda abanye ngabavele benezipho phambilini sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho.
Udokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena.
Kulezalwane ezibakwa kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine. Silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khonapha eSouth Africa. Labo bantu siyakwazi abasoze babuyele ekhaya bayasebenza noma bengekho emthethweni. Kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine abanye bengayitholi ivaccine ngoba siyakwazi abasoze babuyele emuva. Nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangela amaphepha abanye bakhona bathole amaphepha ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi esingathi ngama low skill workers ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe white paper on international migration. Izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba zihlala khona apha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors, ama-African ambassadors ePitoli ngoba ama-ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe-Africa ala eSouth Africa abalezi zalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine. So siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama-embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa lathi sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ambassadors ayakhuluma. So lathi ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezulu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo sibuye sikhume lama African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaninga weAfrica ukuthi sixazulule udaba lolukwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole ngoba siyakwazi nxa ungasayithola ngivaccine esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulama card ongabe kuyi ID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi ukuthi uyabanjalo kabangena emsebenzini. Yikho kusihluphayo sami ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe.
Umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Thank you. seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leKroniko lithi kulezulu elinengi elizayo elilakho ukudala umonakalo omkhulu esabelweni seMathebeleland South lakobulawayo. Iphepha ndaba linye livika njalo ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthi engayijekiseni yokwenqabela iCoronavirus kulokuthi nga impahla yokuvikela lomkhuhlane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abantu bagidini njalo ngizindawo. Hayi kodwa mina ngiqiniswa abonti abantu bakithi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi bakulawa zukuzoka ekhaya lapha bebulawa iZANU-PF. Angeke besabe iCorona ngale ndlela le. iZANU-PF iqeda abantu phambi kwabantu ibulala abantu ithumba abantu zukuzoka. Abantu ihlukumiza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akuso abantu abangavalile izwe beqamba amanga, bevalile izwe ngokukhohlakala kwabo beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akuso abantu abangavalile izwe bevika ukuthi impilo zabantu baqamba amanga lapho. Kanti abantu ngobulawa ngubani elizweni? Bona abantu abavala ilizwe balezidumbu ezingakhi phasi. Sebengaqala ukuzivela abantu namuhla ngecorona. Icorona liyifika izolo le. iZANU-PF 40 years kulala abantu ithumba abantu. Kula bantu abanyamalalayo kwiZANU-PF. Kula bantu abafayo abaningi kakhulu bebulawa iZANU-PF. Angeke bemiphe kwabantu bethi bavala ilizwe bavala icorona ngamanga la. Aso abantu abangasiseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphili kahle elizwe leliya bahlukunyezwa iZANU-PF nomnyangagwa wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala. Angeke uvale izwe ngale ndlela. Abantu basukwakho 1 month manje u-eda 2 weeks uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo uthi abantu badlali baphila ngani bakwazi kamhlophe ukuthi kabaholisi bantu abanikezi bantu ukudla abantu bayazibonela even i-corona ingekho abantu vele bayaziphandela bafana nenyoni abantwana bezimbabwe akula muntu obaholelayo njengenkukhu baziphandela bagcwele amazuku wonke bazama ukuphila.
Kunjani msakazi labalaleli bakho? Hayi kuzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo esikuzwayo, hayi kuzima, hayi kuzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, lokuthi abantu bavalele ezindlini kungelanto abayithola abadli lutho. Abahluleka nje lokuthi bengenzani lokho abangazincedisa ngakho. Abantu kuthiwa bahlale ezindlini, bazohlala ezindlini badleni badleni. Abantu bayathengisa phela ekhaya, kuphila ngokuthengisa. So ma ungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole okungakusiza uzophila kanjani, uzophila kanjani. Kodwa-ke hayi siyabonga ngoba uNkulunkulu sicabangi izulu linile lonyaka, maybe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCasper okukhuluma olapha eJohannesburg.
Sanibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli abasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lomfo kaKhumalo, ngise-Johannesburg kwele South Africa. Bantu abadala, ngijike ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu ngithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngiyangithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaba senhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa naye indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule, lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba, mina ngizakuthi okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba uluma uphozisa, ungubaba mpela okhululeko, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso. Unaso ngathi uqondanise lokungokwakho kumbe ngithi emzini wakho nabantwa bakho nenkosikazi, hayi ebantwini, ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Uyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani. Kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini iCorona. Yebo kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi egcine bephuma ngoba abantu baziphandele. kuphela amazwi ahlakaniphileyo ayasiza i-government yakhona iyabonakala isiza kodwa elakithi lelo lizwe libuye lincindezele phezu kokuthi lona lila lutho lisiza ngalo kumanje sekusolwa nansi indoda leyo ikhuluma ngendlela abosimon khamo yabakhuluma ngakhona sekungathi liyandoda ikhuluma nje into ezingekho ngoba linabantu bezanupf njalo ngihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumani ngoba kalifuni njalo lithumela abantu ukuthi bahambe balalele ukuthi abantu bathini indoda leyana laba bantu atisebemthusela sikuzwile kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphonge ukuthuselwa nje ma kungenzeka indoda leyana inyamalale kutho ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube lengxabano ebantwini ezizalwa zasezimbabwe akula kuhulumende oqanjelwa manga uhulumende wasezimbabwe uhlulekile uyazenzela ngokwelakhe isayidi ngoba nawe udla khona lapha that's why ukhuluma kanje kungithi uluma uphozisa mntu omdala ngiyabonga
Sawubona umsakazi omuhle weStudio 7 ngiyalibingelela ngomusa kaThixo ngiyathaba abasakazi ngendawo elizidumela zona zonke ezeCovid leyi liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje ndikhona ngapho kuChris Ngcelani lani liziphathe thathi zisazibamba ngapho emakhaya njengokufundiso elisipha yona umsakazi siyabonga ubuhlungu ngokufa kwasifisiso iqhawe lethu mantu emathebheleni sesilahlekele nguphi umuntu ezasibambanisa nguye kade mbone osesele kade ngcono phakathi kwenkinga esihlangane la abantwana basemathebheleni lewo silahlekelwe shemu kakhulu inhliziyo yami idabukile Krishna
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iUnited Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakwele-Syria ezivalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwele-Somalia izolo sizigqibe ezekuseni ngokwenzakala eMelika lanxa umnumzana Donald Trump ephume embusweni ngemva kokunqotsha ngomongameli Joe Biden ukanya elokhe elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale lesenethi avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutshotshozela umvukela phakathi kwamalunga angamatshumi amahlanu amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lamademokrasi ekuthini uTrump kumele adonisiswe ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ephalamende abakhokheli bebandla lama-Republicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela kodwa akudlulanga nsuku zatshwala base behlabela ingoma ehlukileyo sibuze intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhe esima lo Trump lanxanje engasekho embusweni
ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje kukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa uTendai Biti ukuthi esengufanisa umuntu minister uGNU wavukethe no umgabali umzwisisi ukuthi ucaba kanjani ethamba kwayoba le meeting la. So kunjalo upolitics amanye ama members ama Republicans kade engazalani lo Trump usenzelwa ikakhulu kuphusha yini abomsakazo oCNN oBBC indaba enjalo. So they get this picture ukuthi ngumuntu ongavusi kuhle kodwa esefike wahlala laba etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonyo lika Trump sebemzwisisa ukuthi uvela ngapi uya nga and le akuseyo politics eka Trump kuphela yi politics esi affecta iqembu labo lama Republicans. So now sokumele ukuthi the change ukubambana njengeqembu lama Republicans bengavuka ke o congressmen sebesekelana nalamba amathi lama Democrats sokuzoba le problem ngoba ke lokho kusho ukuthi ama Republicans sephela amandla ase weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma Republicans ngoba uTrump loba nje besingazi ukuthi usebenza kanjani. Inset uTrump ube ngasebenzi njengopresident esimazi upresident weAmerica sowasuku zonke. uTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube iphusha iprogram yama Republicans ngendlela amanye ama president ama Republicans angazange akwenze before. uTrump ube iphusha indlela ukuthi as a republic kumele sizigqathekise njengelizwe yeAmerica. Singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Nasifuna iAmerica uqala silethe imisebenzi uqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini liyamdinga uTrump as an ex-president. uTrump zikhona izinto amanye ama senator angazaziyo o congressmen abangazaziyo ngoba abakahlali kuleyana uthi i-oval office e-state house. uTrump sesifikile khona phana usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani imfihlo ezinje zingaphi ini ingaphi. So bamfuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Isambona u-Obama ukampeni ka-Biden ubekhona ukuthi Obama ekhuluma imbono yakhe ekhuluma isiyalo. So ama-Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nempaware intatheli zindaba.
Cholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho eqhiba uhlelo lwethu sikangele ebezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatyumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belo mkhuhlane lo.
Uhulumende we South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe azisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.